Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyabonga ukujonga Khandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 29 lwezi 2022. Ibizo lami ngugeyino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla, umantshi unkosikazi Feresu Chakanyuka namhla wethule isinqumo sokwalela umnumzana Job Skhala, ummeli wezengeza wesedale lephalamende, ukuhlawula isibambiso sebail. Kwelinye njalo icala ebeliphambi kukamantshi uFeresu Chakanyuka, unkosazana Mary Mbayiwa owayengumkakhe kamsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga, umantshi uthe uzakupha isinqumo sakhe ngolwesine. Ngokunqoba iqembu elimela Ecuador 2-1 elimela eleSenegal, selenelise ukuqhubekela phambili ukuya esigabeni sesibili semidlalo yokugcina eyezibaya emdlalweni namhla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umantshi unkosikazi Feresu Chakanyuka namhla wethule isinqumo sokwalela umnumzana Job Skhala, ummeli wezengeza wesedale lephalamende, ukuhlawula isibambiso sebail. Uthe kaboni umehluko kubufakazi besicelo sakhe esitsha, njalo umbona njengomuntu ongabuya ephule njalo umthetho engakhululwa. Icala letheswayo lokuphehla udlame ngemva kokubulawa kukankosazana Mo Blessing Ali, ilunga lebandla lakhe LCCC likhangelelwe ukuqala ukuthethwa mhlaka 5 kaMpalakazi. Ibandla leCCC lithi uSikhala ufela ukuthi ungumuntu webandla eliphikisayo. Sokungokwechumi uSikhala ecela ukukhululwa ngesibambiso sebail. Omunye etheswa laye icala lelicala umnumzana Godfrey Sithole, yena sakhululwa ngesibambiso sebail. Sizweni uGift Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli seCCC ekhuluma ngalolu daba.
Ngokwesumi ngiyamisa ibail uOnarekala ikhona wayenamza engabuyanga be-ecourt in protest against indaba yokusetshenziswa kwamadale eZimbabwe ukuadvansa amakhemikalinse. Besikhuluma namhla sibonisana ubana-ke kulezinye izinto ofanele sizithathe ama-steps ofanesiwayenze ngenxa yokubana kusobala namuhla for the 10th time uOnarekala emisa ibail ukubana-ke silenkinga-ke ngendlela ijudiciary yeZimbabwe operate ngayo.
Kwelinye njalo icala ebeliphambi kukamantshi uFeresu Chakanyuka, unkosazana Mary Mbayiwa owayengumkakhe kamsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga, umantshi uthe uzakupha isinqumo sakhe ngolwesine sesicelo sikankosazana Mbayiwa esokuthi icala lakhe liyethoniswa kwele-South Africa, lapho okuthiwa kulapho azama khona ukubulala umnumzana Chiwenga. Unkosazana Mbayiwa yena uthi kasoli lutho ngendlela icala lakhe elihamba ngalo, kodwa udaniswa ukuthi inhlanganiso zabomama kazimangalaye ngesikhathi sakhe sobunzima. Sixoxe lonkosikazi Patricia Chabalala omela amalungelo abomama ngalolu daba.
Ngokwesumi ngiyamisa ibail uOnarekala ikhona wayenamza engabuyanga be-ecourt in protest against indaba
Abomanyano wenhlanganiso zezakhamizi ye-Residents Association for Coalition of Electoral Reforms bathi uhulumende kumele avumele ukuba isilinganiso sabesifazane abancintisa kukhetho lwamakhansili silingane labesilisa kulokuba bakhethwe ngamabandla abo phansi kohlelo le-proportional representation. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
abereswa bathi uhlelo olwe proportional representation ikudlalisa imali evele ingenele ukuba ukhetho olubalekileyo ukuza abakhethiweyo bamukelwe nguZulu wonke kulokuba amabizo abo abe yilawo avela kumabandla abo ezombusazwe. Isikhulumeli sereza umnumzana Mavela Sikhumalo uchasisa ngokuba uhlelo lolu lungasebenza njani.
Kumhlangano wethu wanamhlanje kade si-encourage thina ama-policy makers ethu ukuthi siyayemukela i-proposal ekhona e-30% women's quota, kodwa sithi i-proposal leyi ngayihambelani lalokho okusisekelo sombuso welizwe. Noma isisekelo sombuso welizwe sikhuluma ngokwe-50-50 gender balance, kodwa bona i-proposal yabo leyi isinikeza kumbe inikeza abomama i-30%. So sibona ukuthi lokhu ngakusoze kuyenze ukuthi sifike lapho okuthiwo khona isisekelo sombuso welizwe. Njalo thina siyakhala noma sibona ukuthi i-30% leyi ibuya phezulu kwama-councillors esilawo, ama-elected councillors. Nzanika i-example ye City of Harare ele 46 amawards. So thina sibona ukuthi lapha ku 46 amawards sesinikwa futhi 30% more ama-councillors.
Uqhubeke sithi kumele kube le ndlela ezizabekwa nguhulumende ezokuba amalunga ephalamende lawekhansili engaxotshwa amahlayana njengalokho okwenzakala kumnyaka esanda kwedlula, lapho amalunga e-MDC Alliance axotshwa ngumkhokheli we-MDCT umnumzana Douglas Monzora.
Lo muntu lwana sesisebenza naye siyacreata that i-working relationship lo muntu yena lo, kodwa manxa sebemkhupha ngaba saphenduki yithi ukuthi sesifuna ukukhupha kumbe ukurikola umuntu lo. Sebebongubhala incwadi bebodwa sebehambisa kumbe kuminista nxa engukhansela kumbe kuspeaker of parliament kumbe upresident wesenate manxa engama-MP. So thina sithi we also need that ukuthi sibe involved as the electorate, because we are the ones aba-electayo abantu laba, njalo yithi esisebenza lama-councillors kumbe lama-MPs lawo. Ngiyabonga.
Ukhumalo uthi ukhetho lomnyaka ozayo oka-2023 kumele lwenziwe kungeladlakela esithi inhlanganiso ezizekela umongameli Emmerson Mnangagwa ezifana le-Teachers for ED, Doctors for ED, le-Nurses for ED zinakho ukuphazamisa ukuqhutshwa kokhetho olukhululekileyo, ngoba ababalisi bengabanye babantu abavame ukuba emsebenzini wokuvotisa. Ingcitshi egcubunga ezombusazwe umnumzana Eric Fatshuma uthi lokho kufunwa ngaberesa kunzima ukuguqula ngoba kukusekelo sombuso. Umnumzana Felix Mafa isiphathamandla se-CCC uthi bavumelana lombono waberesa.
Okokuqala sifane sikhangele ukuthi udlakela luphehlwa mbani. Udlakela luphehlwa yi-ZANU-PF since 1980 to date, each election ilodlakela. Yibo abantu abangakwanisa ukumisa udlakela njalo baziphe i-attitude yokuthi ama-elections come and go, iZimbabwe kayihambi. Kambe upresident enguye futhi upresident weZANU-PF.
Umnumzana Mabutho Moyo olilunga le-Central Committee yeZANU-PF uthi njengebandla baqhakathekisa ukulinganiswa kwamathuba wabomama labobaba.
Azayenza impilo zabantu zibe nganeno esizweni seZimbabwe, emathebeleleni nakuzonke nje iziqinti zeZimbabwe jikelele. Akulo mphikisayo, akulo zaphikisa.
Ukunjele eZimbabwe selilungisela ukhetho lomnyaka ozayo oka-2023 olokudinga amalunga edayele ephalamende, amakhansili lomongameli welizwe. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngumndondolozi Ndlovu.
China izolo lehlise eminye imigoqo yalo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 kulandela ukutshengisela kwabantu balelo lizwe bekhonona ngokuthi izinqumo zemigoqo le zilochuku njalo ziyephula amalungelo abo. Iningi labantu emazweni aphetheya agoqela eleMelika leCanada livakatshelene ngekhefu le-Thanksgiving kuyonale iviki, njalo abezempilakahle bathi lokhu kulakho ukukhuphula inani labahlaselwa yi-COVID-19. ukuze sihlaziye inyathelo leChina kanye lokuthi abantu benganqabela njani ukumemetheka kweCOVID-19. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule osebenza kugatsha lezempila kahle eBilitane.
Ababusi beChina isinqumo lesi basithethe ngenxa yokuthi abantu beChina bebesebesidla udlakela ngoba befuna amalungelo abo. Uhulumende ukwenze lokhu ngoba beseqathanisa esebona ukuthi nxa bengakwenzanga lokhu ukuthi begobele lokho okufunwa ngabantu, abantu bazaphazamisa umbuso wamakhomunisti. Ngoba phela nxa abantu sebevuka udlakela kanje kuba yingozi kulabo ababusayo, kulabanye ade bebuya ngezombangazwe phakathi. Loba kuyinto eyimvela kanci eChina ukuthi abantu batshengisele ngalindlela, kodwa batshengisele abantu beChina ukuthi bazimisele ukuthi belungise lokho kungaba kuyakhathaza elizweni labo. Ngoba uhulumende uyancindezela, uhulumende ovele encindezela uyathatha amathuba loba kungasonto edinga ukuthi abantu bancindezelwe. Kumele sihlale lawo lo mkhuhlane ngoba usuvele usukhona. So asomkhuhlane ukuthi umkhuhlane ukuthi abantu sebengabe ethuka kudlula amalawulo. Hatshi.
Siyabona ukuthi ikhefu lekhisimusi liyeza, njalo sikhuluma nje iningi belithakazelela iThanksgiving eMelika lakwamanye amazwe. Singabona igciwane leCOVID-19 limemetheka ngenxa yalokho, njalo abantu bengenzani ukuthi benqabele ukumemetheka kwalo?
Abazingcitshi labaqeqetshileyo bayatsho ukuthi umkhuhlane weCOVID uzamemetheka, bathelelana ngobuningi, ukuhlangana kwabantu ngobuningi. Lezi ndlela abahamba ngazo besendaweni ezishiyeneyo, abanye bahamba ngezitimela, abanye bahamba ngezindizamchina, le ndlela eziningi, abantu bahlangana ngobuningi. Kuyayenza ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 umemetheke phakathi kwabantu. Kube sokubuya njalo emazweni anjenge Europe, siyananzelela ukuthi umkhuhlane lo usuphakama ngamandla ngoba lesi kuyisikhathi sokuqanda kuleli lizwe esithi winter. Njalo futhi sibuye sikhangele la amazwe jabulele usuku lwekhisimusi. Abantu abaningi bazahlangana bezimuli, behlangane bengabangane indawo eziningi kumaborder, bengena emazweni ahlukeneyo. So umkhuhlane lowu we-COVID-19 uzamemetheka, kukhangelelekele ukuthi uzamemetheka ezweni laseQatar kulo mdlalo omkhulu omhlaba wonke owenguqu i-World Cup ye-FIFA. Abantu babuthene bagcwele enkundleni zokudlalela ibhola, abavikelanga umkhuhlane wegciwane le-COVID-19. Ngakho ke bazahotshelana khonaphana laba abantu bavele emazweni amaningi nengayihlukeneyo, wonke umhlaba nje bazathwala leli gciwane. Njalo singabona sokubile gciwane linye le-COVID-19 elibuya liguquka ngenye indlela, livelela endaweni ezinjengazenezo ukuthi abantu ade bebuthene.
Lo ngumnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule osebenza kugatsha lwezempila kahle eBilitane ubexoxa lo sithandekile Mhlanga weStudio 7. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, amabandla wonke amakhulu kwelemelika elama-Republicans lelama-Democrats angamalunga edalela ePhalamende leCongress izolo amanyene esola owake waba ngumongameli welizwe umnumzana Donald Trump ngokwenza idili lapho anxuse khona abazakalayo ukuthi balenketha bechabe ababizwa ngokuthi ngama-white nationalists abagoqela uNick Fuentes. Ilunga le-Senate elikubandla lama-Republican u-Senator Mitt Romney lomkhokheli wedale le-Senate ongoyebandla lama-Democrats u-Senator Chuck Schumer balisole kakhulu leli dili. Inkulumo zokukhumisana umlotha lokuletha ukuthula kwele-Democratic Republic of Congo ziqale namhla esigodlweni sele-Kenya e-Nairobi. Umlawulankunzi kulezo nkulumo umongameli William Ruto uthi inkokheli yamazwe angempumalanga kwezwekazi le-Africa awe East Africa Community iza kwenza konke okusemandleni ayo ukulondoloza ukuthula kulumhlubulo. Abacubungula ezomnotho welizwe bathi ukwehla kwesilinganiso sokugugudeka komnotho eseinflation ngenyanga kuyinto enhle engabe iveza imizamo yokulungisa umnotho eyafakwa ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukukhuphuka kwesilinganiso sokugugudeka komnotho ngenyanga sokwehlile kusiya kokuphose okubili ekhulwini i-1.8% ngenyanga kaLwezi kusuka kokuphezu kokuthathu ekhulwini i-3.2%. Lokhu kwamukelwe ngosomabhizimusi abathi bakhangelele ukuthi isilinganiso sokugugudeka komnotho ngomnyaka lawo sehle. Okwamanje sikumakhulu amabili lengxenye i-255%, sisuka kumakhulu aphezu kwamabili lasithupha i-268.8%. Umongameli wenhlanganiso ye-Confederation of Zimbabwe Industries, i-CZI, umnumzana Kurai Macheza, uthi lokhu bayakwamukela ngenjabulo.
Ukwehla kwe-inflation yenyanga kuyinto eyamukelekileyo kwezemabhizimusi lakwele Zimbabwe. Sikhangelele ukuthi kuhlale kunjalo. Futhi sifisa ukuthi iqhubeke isehla kuze kwehle le inflation yomnyaka eku-255%.
Ohlaziya ngezomnotho umnumzana Thabo Ndlovu uthi lokhu kungabe kubangelwa imizamo efakwa nguhulumende kodwa akuthembisi ukuthi kuza kuba ngokwesikhathi eside.
I-annual inflation lapha islowe down, kutsho ukuthi ama-prices lokhu ekhwela but kasakhweli or kasagijimi ngendlela ayegijima ngayo. Into enhle kodwa into eqakathekileyo kakhulu ukuthi sibe ne-confidence from the business. Asingeke sathi ngoba kwenzakele kathesi kwaba ne-drop, kodwa i-drop leya sikwazi ukuthi will it be sustained into the future, especially sesihamba ku-election year.
Laloba kunjalo kulabanye osomabhizimusi abathi akulanto esiguqukile kwezomnotho welizwe ngoba yonke into ilokhe inzima, intengo yempahla lokudla kukhuphuka mihla ngemihla. Unkosikazi Nobuhle Ntuliki, usomabhizimusi osakhulayo, uthi bakhangelele ukuthi ukukhuphuka kwentengo kwehle ukuze umnotho welizwe lawo ubuyele endaweni.
Asikhangele amafigazi awasichazi ngoba ayisikho esikukhangeleleyo njengama-business asakhulayo. Sikhangelele ukuthi ehle futhi ngoba akulanto ephumayo. Akumnandi ukuthi sihlale sikhweza intengo isikhathi sonke. Inflation ayehle, maybe economy yethu layo isingatshintsha.
Umnumzana Effort Ncube, isikhulumeli se-National Consumer Rights Association, uthi konke lokhu okwenzakalayo akulethanga nguquko.
Lanxa kukhulunywa ngokuthi kube lezinguquko kwi-inflation yehla kancane, kakukathinti la kancane amaholo abantu, akukathinti la kancane impilo abayiphila usuku ngosuku, akukathinti school fees, akukathinti ukudla, akukathinti intengo yezinto ngendlela efaneleyo, esesingathi thina sokulethe inguquko enhle empilweni zabantu. Ngakho ke abantu baqhubeka behlupheka, baqhubeka bengenelisi ukuthenga izinto zonke abazidingayo, amaholo aqhubeka emancane kakhulu engenelisi ukondla abantwana.
Amanani ethulwe yinhlanganiso yeZimbabwe National Statistics Agency aveze njalo ukuthi isikhwama esidingwa ngumuntu oyedwa ngenyanga kaLwezi singamadola azinkulungwane ezilithumi lantathu, i-$13,349.42, kuthi ngomfumfu besiku $13,113.95. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sekunjalo, sokuyisikhathi semidlalo ye-FIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo we-VOA Studio 7 uze konke okuphathelane lomncintiswano lo ngokugcweleyo. Siyabe sixoxa labadlali abatshiyeneyo, abaqeqeshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke jikelele. okugoqela abase Doha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalemidlalo suku ngosuku. Lakho konke okwenzakalayo umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Siyami indlebe kumsakazo we VOA Studio 7. Lizwe izindaba zemidlalo ye FIFA World Cup 2022 kusukela mhlaka 20 kuLwezi kuze kuyefika mhlaka 18 ngoMpalakazi. Asikholiseni imidlalo yenguqu FIFA World Cup 2022 eQatar. Sisonke.
Inhlanganiso emela izakhamizi zakobulawayo eyebulawayo Progressive Residents Association ithi ikhathazekile ngezehlakalo zokuhlukuluzwa kwabesifazana kuleli dolobho. Inhlanganiso le itsho lokhu ngalesi sikhathi somkhankaso we 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence, okuyisikhathi sokuqakathekisa ukulwisana lokuhlukuluzwa kwabomama lamantombazana ngabesilisa. Sicoxe lomsekeli kamgcini sihlalo wale nhlanganiso unkosikazi Patricia Jabalala.
Udaba lolu mntanami lubhase kakhulu koBulawayo ngoba omama bayatshaywa kakhulu, njalo isikhathi esiningi omama abakhondelisi ukuzivisebela belisa amadoda. So lubhasile kakhulu, bayatshaywa kakhulu omama ezindlini lapha langaphandle, bayatshaywa emabhawa njengoba sokwagcwala emabhawa yonke indawo.
Isizathu kahle kahle kuyini isizathu esimqoka babe belwelana babe betshayelwana?
Isizathu kakhulu yikho khona lokhu ukuthi imali kayikho, yabe kubanga yona imali ukuthi imali kayibuye ekhaya, kubangwa lokuthi ukudla kubuye ekhaya, leso kubiwa-ke lapha namadoda. So kuthi abadelelwa amadoda noma indoda isebhawa ilandele ngumama ukuthi ngathi funeka abantwana ukudla, ngikela imali ithengele abantwana ukudla, beso kubiwa-ke ngoba shuwa indlala ibhasile, imali kayikho. Omama bahawula kakhulu ngoba iningi labo kuyabe kuthengisa amatamati sengabehlule ukuthi athengise imali le ayithole. Ngetshwala lobobukhona buyanathwa kakhulu, indlela okunathwa ngayo itshwala kuvangela ukuthi futhi kube lodlakela lokhu lolu kuliwe kakhulu lapha.
Lina njengenhlanganiso lilenhlelo yini zokukhulumisana labo abesilisa labesifazana ngalolu daba?
Yes, sinazo kakhulu inhlelo ezichazelwa yi-department yethu yegender. Department ye gender, i-department ye gender iyenza imikhankaso kakhulu. Iqalisile nje ukuyenza imikhankaso leyo, ikhulumisana labo baba labo mama babahlanganisa endaweni eyodwa, bekhuluma bekhuthaza ngokuthi lingabi lodlame lolu, lingaliwa, likhulunyiswana.
Obaba nxa likhulumisana labo bathini? Bayavuma yini ukuthi yibo abahlukuluza omama kanti njalo kumele bachiyane lalowo mkhuba? Bayakunanzelela yini ukuthi benza into engalunganga?
Abavumi isikhathi esiningi bathi labo bayaqalwa, bathi ngathi siyatshaywa mama kunje, omama laba ngathi basibetha basiqala singabenzanga lutho. Kodwa isikhathi esiningi obaba sebebona labo ukuthi lokhu abakwenzayo kubi kakuqonzanga. Uyabona ukuthi nje babe bephikisa nje kodwa bekwazi ukuthi lokho-ke abakwenzayo abaqondanga. Kodwa kukhanya bayabona balalela kukhulunyiswana, ngoba nxa kungakhulunyiswana kuphendulwana kuboniswana kuba ngcono bazwisisa.
Zikhona yini izehlakalo lapho owesilisa azivikele khona ngokuthi hayi nguye otshaywayo lani laphenya labona ukuthi hayi impela ubaba nguye othwaliswe nzima lapha ekhaya?
Yey, kukhona kwezinye indawo lapho ofica khona hayi kungalula, sibindaba nayo imama echinga. Kodwa kazizivamanga njengalezi ezokuthi omama bayatshaywa, hayi zilithwana, azilingani nalezi ezabomama lapho abahlukuluzwa khona.
Unkosikazi Patricia Chabalala ngumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ah. Ngokunqoba iqembu elimela ele Ecuador 2-1 elimela ele Senegal selenelise ukuqhubekela phambili ukuya esigabeni sesibili semidlalo yokugcina ezibaya edlalwe namhla kumncintiswano wenguqu wokudinga intshantshu yamazwe omhlaba oqhutshelwa kwele Qatar owe World Cup 2022. Kubika uJoseph Njanji.
Imidlalo ezibaya kumncintiswano weFIFA World Cup sesiyafika komlindi wecina njengoba kusukela namhla wonke amaqembu angamashumi amathathu lambili ezabe idlala umdlalo wesithathu njalo ngokucina kusigaba sezibaya namhla kule midlalo emine emibili ngeyesibaya sikagroup A phakathi kwe-Ecuador leSenegal kanye nophakathi kweNetherlands leQatar futhi eminye njalo emibili ngeyesibaya sikagroup B lapho iWales eChina khona le-England kuthi ele-Iran lidlepan le-United States of America kulokhu futhela ngaphambilini komdlalo we-Iran le-USA ngokuba inhlanganiso ebona ukuqhutshwa komdlalo wenguqu kwele Melika ikhethe ukungasebenzisi iflegi yakwele Iran lapho ikhupha imbiko mayelana lalo umdlalo njengendlela yokutshengisa usekelo lwayo ebantwini base-Iran. Iintatheli zindaba ezemidlalo uNation Progwera uthi lokhu sokungenza kube lokufuthelana okukhulu lasemdlalweni phakathi kwabadlali.
Into eyenziwe yi-US kuyayenza kube le tension enkulu njalo sokutshengisela ukuthi kungaba kungumdlalo wenguqu kodwa sokungene ipolitics kakhulu ikanti ibhora ikhuluma ngokuthi akula politics okuzayenza ukuthi kube lokungazwisani kakhulu ikakhulu kubadlali labasekeli ababegcwele enkundleni njalo kubadlali bona ngokwabo kuhle kutshengisela ukuthi awusoze ube ngumdlalo sibili ongaba ngobungani kumbe lobungani.
Kusenjalo owayengukapteni weqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu uNomsa Boyz Moyo uthi amaqembu amele izwekazi lase-Afrika kumncintiswano wezwe zomhlaba kumele avikele ngcono isango nxa efuna ukuyakhatshana kulo mncintiswano.
Ama-African teams ukuthi azadlulele phambili kumele bekwanise ukuvala kuhle emuva laphana ngoba uyathola ukuthi lama-players ababengama-giant emuva but sehlike ukuedla amabhola sehlike i-structure to deal with ama-process ikanti nxa singakwanisa mbili ukuthi simise kuhle ngi-defense yethu laphana emuva sesingadlula phambili ngoba ungakhangela okwenzakalayo ukuthi bayakathese kujinji ngeke singayehluleka ukudefenda ama-process ama-opponents always take advantage of that. Wase kungithi wabantu abakwanisa ukuvala phansi bakuphize abakwanisa ikanti kumele kube opposite ukuthi nxa silabantu abade phakathi kwe-box ama-process kumele kube easy ukuthi siwadefende kunokuthi asiqalisise.
Walandela umdlalo wenguqu uInfigumede uthi ngemva kwemidlalo emibili amaqembu aphuma e-Afrika asesimeni esihle sokudlulela kwisigaba esilandelayo somncintiswano.
Amaqembu e-Afrika mbonani kusemandle nawo ukuthi baqhubeke bayewina singakhangela vele iMorocco yingane engcono la amanye iGhana ile 3 points batshengisa imidlalo ochazayo badlala kakhulu le-Portugal badliwa nje 3-2 kathesi bawinile 3-2 kutshengisa ukuthi labo bane-power bazimisele labo ukuthi baqhubekele phambili baye ku-round of 16 so sikhangele iGhana ne-Uruguay iGhana bazefuna ukuthi ba-revenge kwenzekala ngo-2010 laphana Suarez akhipha ibhola ngesandla bakhutha iphenya so I think ngeyinye igame nje yalela eza kuchaza kakhulu ukuthi iGhana bazimise ukuthi anti bathi revenge.
Omunye njalo umlandeli womdlalo wenguqu uBless Mlunga uthi yena loba nje umncintiswano walo nyaka ule mpumela yethusa abalandeli bomdlalo amaqembu alodumo moyiwa zafika kufinal.
Hayi World Cup for this time ila ma surprise. But so far, for today, Senegal, Netherlands, England and USA. That's my prediction of qualification. Mina for my luck, as the final is in France the Argentina. Because Argentina now wants to lose the best game. Abasaluza abantu. Now they are now concentrating on not winning only.
Kusasa ngolwesithathu iqembu leTunisia lizadlala leFrance emdlalweni wesibaya sikaGroup D. Futhi leAustralia lizadlala leDenmark. eleTunisia yilo elijeke amanye engalaneni lo mklomelo wodwa njalo ukuze lidlulele phambili kuyabe sokumele litshayele France ngamagoli amaningi futhi ele-Australia lele-Denmark abe ngijike lobhanqa kungela qembu elihlohlileyo kumidlalo yesibaya sikagroup C iqembu lePoland lizadlala lele-Argentina kuthi iSaudi Arabia izadibana neMexico ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Good Life Talk namhlanje kuhlelo The Connection sikhangela umncintiswano womdlalo wenguqu owamazwe omhlaba iWorld Cup 2022 eqhubekayo kwele Qatar. Singakehlukani sihlobo sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela umantshi unkosikazi Feresu Chakanyuka namhla wethule isinqumo sokwalela umnumzana Job Skhala isibambiso se-bail. Sesiligqiba-ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uGain Ogumede Saidi sithi asidibaneni njalo kusasekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.